Unkosikazi Angela Dube ngomunye wezakhamizi zeBethel ezingama-42 ezabamba iqhaza zasungula isivande seProgressive Horticulture Garden ngenjongo yokuthuthukisa impilo zazo zincediswa yinhlanganiso ye-Hand in Hand. UMadube uthi kusukela ngo-2019 beqalisa ukulima kulingadi ngokuthelezela, impilo zabo seziguquke zaba ngcono kakhulu ngoba sebethengisa izilimo zabo lezithelo.
Silezihlahla, silenesamu, silemibheda yethu esiyilimayo, embhida, lamabhathanathi, lamatamatisi. Khathesi kunje silemalemoni angu-1350 asemibili, leyinye ivarayethi amagwava, amapopo, lamagrephu.
Intokozo kaMadube labanye bakhe abalima kulesi sivande ivele sobala ngolwesithathu lapho abaqhube khona umcimbi wokuthakazelela ilanga labomama ele-International Women's Day, lona elinazo emhlabeni jikelele mhlaka 8 kulinyanga. Omama laba babuthane bebukisa isivande sabo beziqhina kakhulu ngemisebenzi yabo. UNkosikazi Gertrude Ndlovu laye ubekhona.
Ngizelo kunenge kakhulu abantwana besikolo ngiyabhatala, ithukela ngiyathenga, ipuphu ngiyathenga, angisakwazi ukhani ukubhoda ngemivini ngicela impuphu ngoba ngisebenza phakathi kwalingadi ngivilimela.
Ngaphandle kokulima, abesifazane laba bathayelana imali baphinde bayibolekise kuthi uNkosikazi Maria Mponi.
Sifusha imali ngenyanga ngenyanga, sifusha imali eyi-R50 ngomuntu ngenyanga. Singayifusha sesiyibolekisana, singayibolekisana imali leyi sesiyizala emuntwini esithi ibuya labantwana. Nge ungathatha i-R100 yethu ibuya ile-R20 phezulu.
Abesifazana laba bathi ukubambana kunhlelo zokuzithuthukisa kubapha amandla okuzimela lokuvikela amalungelo abo. Nawe uNkosikazi Siceliwe Moyo, isakhamuzi sesengezane.
Omama kudala sasingabangayi singabantu, omama bebangafunyela ukufaka imbono.
Umbuthano wabomama laba ungene iziphathamandla zengatha zikahulumende kanye lezinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa kakhulu uzulu weZimbabwe eye-Dreams. Iziphathamandla sale inhlanganiso uNkosikazi Nicholas Banda uthi balomlando kuphathisa abesifazana ikakhulu kwezempilakahle.
Sikhangele amankazana aleminyaka engu-10 kusiya ku-24, siyanika amaphilisi e-family planning, siyanika amaphilisi okuzivikela umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Abekomitini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission bebekhona labo kulombuthano bejabula ndawone labomama wesivande seProgressive Horticulture Garden. UMnumzana Daluhle Zwanda umqondisi wale commission emzukulweni emaNdebeleni.
Sothe commission siyayenza sikhangelise kakhulu ukuthi kathi yiphi imigoqo evimbela ukuthi abafana namankazana bangabi namathuba alingana.
Umqoqo wenhlelo zamabhizimusi kunhlanganiso ye-Hand in Hand uNkosikazi uNami Dube uthembise ukuthi bazaqhubeka besebenza labomama beProgressive Horticulture Garden ngokubadingela imikambo emikhulu yokuthengisela izilimo zabo emadolobheni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBethel eGwanda South, ngu-Albert Ncube.